eprogramele ukuthi sizama awareness kubantwana ukuthi ngifana ashi siyoshisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengamakhethi sezinele phezulu kube yikho esiqalisayo because amayethu lawa asemakhethi ethu so it's easier kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni then thina njengezimo ziphetionalini silama i-structures kuma-areas esisebenzela yiyo labo bakhazelele ukuthi babe leyinhlelo zeraise awareness kuma-areas abo on i-drug abuse njengaemalangeni lapha emashungu amayeto emashungu bakhazelele ukuthi babe le-awareness campaign yabo but indlela abayenza ngazo yinyeza ukuthi khonkhona bafinyelele lamayethu bazwisisa ngendlela eziyitfo njengokuthi bona baplana ukuba le kwi-sport galis i-sport tournament so i-tournament yena labakhangele ukuthi ba-raise i-awareness bakhulume labanye intanga ngokudlula ama-drugs so isikhathi esihle esikwenzayo zinhlobo nje eziqhubekela phambili ngezigaba ngezigaba.
Inhlelo lezi ziyaphumelela yini ziyafeza injongo yazo njalo likubona ngani
okhathesi angeke sazi ukuthi kuyaphumelela yini ngoba into esisanda yiqalisa nje so I'm sure ama-results khona ezaphuma ngokuya but esikwenzayo ukuthi sesizanile ukufinyelela kubosi kwintanga esile-access kibo kuma-areas ethu ngokuya kwesikhathi singabe sesinama-results athanje kushayi ihlelo leziyasebenza ngayo akusebenzi
kodwa balamukela njani bona labo abasakhulayo bakhanya belesifiso yini sokulalela umbiko wenu.
Esesike sakhuluma labo bakhangayo into yakhona bayizwisisa hlike but ukuhlupho nje ukuthi kwesinye isikhathi vele abanye esihlangana labo ngabantu asebe-already into it and ukuthilizisana labantu abanjalo it's a process aso one day thing but hayi sona sesike sahlangana labayo bakhona abanakho ukuzwisisa.
Phakathi kwalabo bantu abaningi yibasa ngabafana kumbe ngamankazana?
Abaningi bangikhuluma ngabafana ikakhulu abafana yibo abaningi amankazana akhona nje but babishane ikuthi balinganisele abafana kati abafana yibo abaningi bangikhulu.
Linazo ezinye yini inhlelo ezingasizo zokufola emgwaqweni ezokukhulumisana lapho mathupha?
Ezinyinhlelo esinazo ukuthi kulabantu esebenza lapho ama-referral partners ukuthi abantu esibabonayo ukuthi bekho kungaphezulu then we-refer them to ama-institutions esibona ngani bengabancedisa like for i-counselling even abanye abafundisi esebenza labo befintlenzi kuyenza i-counselling so labo also refer them to ama-pastors esebenza nabo to get counselling besides ukukhankasa emgwaqweni but we have ama-counselling sessions then lawona la ama-referral partners to endaweni lapho abangathola khona usizo.